inside the satellite in mine. Encane izingane nje ngalingangele bhonzi ngikhathuna hayi ukusinda kwayambonzi kuyaziya 10 kilograms mangilinganisa kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamakhethi bayifikaqonde esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze kwi-program ikansa i-uganda lezilapho lejapan ibhofu lakhona lekuyi-satellite kudizayine ngamanjiniya khona lejapan after izimbabwe zifomuye kuthiwa izimbabwe i-satellite agency abeyifike ngakhona umsebenzi wayi-satellite le bekuyafunda bekukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka bekuthise ungakanani umoya ungakanani nezulu kunakwazi kube kuthatha imifanekiso eqaqayo ukuphezulu khona le ayifanani nala ama-satellite abogugu wokuthi yayo zamtelisa yona le izinto le ukuthi-collecte i-information ezimbabwe ezeducation ihlasa emagama phela njani ezeducation kuyanceda lokhu ekutheni konkona le-information nxa icollectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingibile ekuthetheni imediali njengoba ngizazi ukuthi kuyento ethiwa i-global warming
ye kodwa singathi kunceda ubani khonoko ndlovu
kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers asonke lyanokuthi nxa uhlanele nyamtesaza ilimbuzi izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information yani ecollectiweyo nanti iyasetshenziswa ngoba njengoba ngihlile i-program the NASA involved ukuthi be-empower amazwe adivotayo anjengabo zimbabwe ugande yamanje ukuthi izela lizwe ibe lesetelati layo ne-collect information yayo ngendlela zayo ibe le-capacity yonake isetelati ngihlobona lo yesetshenziswa ngu-Elon Musk ukuthi elethi i-intanethi
singathiakutholi yini kume njani khonoko umbani obhatalela khonoko
ababhatalela i-technology nesulaiambonikaziya-500,000 kodwa lasasei i-consortium yakhona kuthiwa i-bed i-IRD owakhethanteyilentshayo i-Japan ama-injiniya zalapha abahambele mbelani hambe ijapan ithona khona ngayo laba akulentshele ezimbabwe nxafukubona ukuthi vele i-intitate ezingakanani lentshela khona le enasa lemsaimetal so i-intitate lapha weliyakonkona ukuthi ehambe kuthiyatraina ahambe ngamantethi yafunde yalokhu yalokhu kodwa asesesilati eyaziwa ngabantu nendlela ekuthiyazaneta i-ZBC efuna amabhola lamanye into i-global warming umakhiwa nisesezinye i-global warming ukuthi indawo lezi amaforest yaphela iyaphithenisi yakhwela lapha yamazane kuye-fortune imining and all those things into ezikhonsena i-nature smaller than natural things but obviously the other thing ithini izilibizithi ngomonita i-security amabhoda ukuthi kunokuqapha kuzongenayo ase-satellite asi-controlayo comes but intileyayo phezulu ayinde kakhulu njengala ama-satellite akudala kunaso I think it can stay there for a year or up to 4 or 5 years.
Singathi-ke i-data yina le iyahluzwa mbani i-data yina le etholwa yi-satellite le
khathesi currently i-organization abayibumbayo i-agency eyi-star isezinzethe zimbabwe so mentanto awusebenzisela ukhonke climate i-meteorological office ngabantu abawayisebenzisa labona bama-81 and 15 abela nxa uzaba i-esqeqi ngenzaba la mani athi kuyenzi ukuthi ngiyanje zimbabwe ekanokokuwona i-81 and 15 kodwa abamele bekusize yenisezizethu ama-academic ama-scientist